sicela ukuthi lakulo lonke lakhiweyo. Wo
ose amakhosi siyakuqa hambe kwakho baba siyakha
baba
sicela ukuthi lakulo lonke lakhiweyo. Baba wethu
ngqungqu
baba wethu sicela ukuthi emhlabeni. Baba wethu
ngqungqu
baba wethu ulolonke lakhiweyo.
Vela vela wena vela wena
vela vela wena vela wena
vela vela wena vela zulu
kumathina siphisa kuwe
wena baba
wena
ngusumandla
thina siphisa kuwe kuze kube nini wesumandla.
Ilanga
liphuma lishona
shona
lishona
shona shona
ilanga liphuma lishona kuze kube nini wesumandla.
Ilanga
liphuma lishona
shona
shona lishona
shona ilanga
liphuma lishona kuze kube nini wesumandla.
Vela vela wena vela wena
vela vela wena vela wena
vela vela wena vela zulu
kumathina siphisa kuwe
wena baba
wena
ngusumandla
thina siphisa kuwe kuze kube nini wesumandla.
Vela vela wena vela wena wesumandla
vela wena
vela
vela wena
vela wena
vela wena
vela
wena vela wena
vela
wena
vela wena
vela wena
vela
wena
vela
wena
vela
wena
vela
wena
vela
wena vela
wena
vela
wena vela
wena
vela wena
vela wena
vela
wena vela wena
vela
wena
vela wena vela wena vela wena vela wena vela wena kanti langa liphuma lisho kuze kube ngusumandla. Vela vela wena vela wena ngusumandla
angoba thina siphisa
kuwe baba
kuze kube ngusumandla.
Vela wena ngusumandla
angoba thina siphisa
kuwe baba
kuze kube ngusumandla.
Vela wena ngusumandla
vela vela wena vela wena
vela wena sumandla
vela vela
vela wena
vela wena sumandla
vela wena sumandla
ngobathina
siphisa uwe baba
sumandla
vela wena sumandla
ngobathina siphisa
uwe baba
sumandla
tanana
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 tanana.
Vela vela wena vela wena
vela vela wena vela wena uve lezulu.